Okokuqala kumele abantu sinanzelele ukuthi kulezinto esingafisa ukuzitshintsha zenze ngendlela esifina ngayo kodwa singeke singeke saziguqula singaze sifise kanjani. Akuqali ukuthi kube le SADC summit. Imihlangano ye SADC yavele yasungulwa ngama frontline states kudala ngo-1980. Ende iZimbabwe eleZimbabwe lavela laba yilo amanye lwamanye amazwe athatha ubukhokheli ekudingideni udaba lokubumba ukuthi inhlanganiso yeSADC. Njalo iSADC ma isenzakala iba lemihlangano kungakabi lemihlangano wabakhokheli ama heads of state kulemihlangano eminingi eyandulela leyo mhlangano omkhulu. So ke kwenziwa into evele ijwayele ikwenziwa. Akumangalisi ukuthi ngoba lonyaka sokuseZimbabwe yokungamelanga ukuthi ise Council of Ministers ihlangane. Kule minyaka engu-44 kusenzakala imihlangano yeSADC. Futhi iZimbabwe kayiqali ukuhosta umhlangano weSADC summit. So ngezinto nje ezilula ezincane ezimele ukuthi sizikhumbuzane ukuthi akulanto egunye etshintshayo. Kanti njalo ukuthi amazwe lawa ahlangane kuqakathekile vele akuqali ngabo futhi eWest Africa kulemhlangano weECOWAS bayahlangana. East Africa kulemhlangano wabo labo khona ngale bayahlangana. EUROPE, EU ibihlangene emalangeni adluleyo bebelemhlangano yabo bayahlangana. So akusulanto erongo kumbe embi ngokuthi amazwe angasemzansi kweAfrica ahlangane. Kumele amazwe ahlangane baxoxisane indaba izinto ezibahluphayo emazweni asemhlubulweni munye ngoba silezinto ezisihlupha okufananayo ezinjengeclimate ukuguquka komkhathi ezinjengeclimate change. So kuqakathekile kakhulu ukuthi sihlangane sibe sikhulumisane la ngendaba zokuthengiselana ama-trade agreements lento ezinjengazina lezo unless nxa umuntu engakwanga understand i-politics le-international diplomacy ukuthi kusetshenzelwana njani amazwe adlelana njani.